ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolesithathu mhla ka 13 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bonke banalaba abantu babazabe besebenza bekhangela abantu amanominator zethu ukuthi kusiyafika umhla ka 14 sebe sesivele sisiphungulile umsebenzi ngoba vele sesiwuqalisile.
Umthethwandaba we-nomination court uzahlala kusasa ubhalisa abantu abazancintisa kukhetho. Ikomishini yezokhetho ithi isilungiselele ukwenza lo msebenzi.
Angeke ngibe part of i-party. Ethi uma omunye ewinile, kusasa sowuvota kasawina, sokungumfaka omunye umuntu. I-ZANU-PF imele ilungise i-house.
Amanye amalunga ebandla leZANU-PF lawe MDC anqotshwe kuma primaries athi lawo azabhalisa kusasa encintisa kukhetho ezimele. Indodana kankosikazi Grace Mgabe ebisaziwa njengenkisela uMgabe esabusa uRussell Gorera Zara useqotsha lapho alotsha khona ngoba esehluleka ukubhadala irent. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-nomination court uzahlala endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kusasa ubhalisa bonke abazancintisa kukhetho. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isilungiselele ukwenza lomsebenzi. Izolo khona ikomishini le ibifundisa abazaqhuba lomsebenzi kobulawayo. Amabandla ancintisayo lawo aseqalile ukuhambisa amafomu okubhalisa kuZEC. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izek ithi isilungelele lilanga ngobulawayo bekulomhlangano wemfundiso wabazasebenza njengama nomination officers abayibo abazabe behlola amafomu abazobhalisa bekhulumisana lalabo abalethe amaphepha kodwa abantu ababakhethileyo bengekho kuluhlu lwababhalisele ukuvota kuvoters roll. Obona ngezokhetho ezek wobulawayo unkosikazi Sithembile Khuphe uchasisa amalungiselelo okuhlala kwe-nomination court.
Bonke banalaba abantu babazabe besebenza bekhangela abantu ama-nominator zethu ukuthi kusiyafika umhla ka 14 sebe sesivele sisiphungulile umsebenzi ngoba vele sesiwuqalisile. Ama-aspiring candidates bayaletha amaphepha abo lalamhlanje bayaqhubeka belokho beletha. Mhla ka 14 lakho sebe silokho sisamukele banalaba abangalethanga bona ngale khodi kuze kutshaye u 4 ntambama. Ngemva kuka 4 asisamukele amaphepha sesisebenza kuphela la besephakathi. Ikhodi e-National Assembly iyahlala e-Tredgold kukhodi number 5. E-Council iyahlala e-Council Chambers esithulu. Sukusela ngo-10 kusevala ngo-4.
Umnumzana Mandla Khanye okhangelele ukuncintisa ku-Ward 27 emele izaphu uthi wenelisile ukungenisa ama-nomination form akhe.
Bayaseva ngendlela ejabulisayo. Sithemba ukuthi before ukuvala kwama-ofisi siyabe sesingenisile ama-fomu sonkeni.
Unkosikazi Carol Rwafa webandla le-ZIP okhangelele ukuncintisa ebulawayo East uthi amafomu awe-nomination bawangenise kahle kahlangananga lodubo.
Awukakathesa akula umsiba engibhekane lakho ngisabuthile konke, everything is okay. Mina akula challenge engiyibonileyo kwanamhlanje.
omunye njalo owenelise ukungenisa amaphepha akhe kuhle unkosazana esinathi bulayani okhale ngendwendwe ezinde lokuphuza kokwamukelwa kwama-nomination form.
I-voters roll kayiphumanga ukuthi si-check ukuthi ama-nominators ethu lawa esiwabhalileyo asinominatayo akhona yini ku-voters roll. Okwenza ukuthi akusebenzeki nxa kunjalo kodwa asikwazi ukuthi senzeni njengoba izeki ingumthetho ofakileyo.
Ngolwesine kuyona le iviki idale the nomination court liyahlala amabandla ezombusazwe ekhetha amalunga abo azabamela kukhetho olwenziwa ngontulikazi mhla ka 30 lonyaka. Ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi lalo selizilungiselele ukuyabhalisa abazancintisa belimele kusasa, okugoqela yena uMakhuphe ozangena kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Sixoxele umnumzana Dan Moyo oyisiphathamandla saleli bandla ngapha eMelika.
I-latest information engilayo yikuthi sizokwanisa ukufilter ama-candidate kiwo wonke ama-constituency for ama-member e-parliament lakuma-wards for ama-councillors.
Umthethwandaba awukatsho ukuthi omele esebenzise impawu ze-MDC licele leno kumbe ngelikaChamisa. Awuboni yini lokhu ukuphazamisa ekubhaliseni emthethwandaba kusasa ngitsho lakukhetho?
Well, siyazi kubana iqembu elikhokhelwa ngumnumzana uChamisa lona lisebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Thina si-MDCT ekaba kuthwangirayi ngakho thina as far as si-concerned asiboni ukuthi kungaba le problem ebantwini bethu ukuhlukanisa phakathi kwebandla lethu lebandla elikhokhelwa nguChamisa.
I-MDC Alliance isebenzisa uphawu lwesandla esivulekileyo impama kanti lani lisebenzisa uphawu olufanayo.
Ye, kodwa umehluko khona ukuthi olwethu uphawu isandla esilempama kodwa umpikisha ophakathi kwaleso sandla umpikisha wentombazana encane. Ngingazi njalo ukuthi bona sebesebenzisa uphawu olunjani njalo futhi ma ukhangele olwethu uphawu amagama afana lo tshintsha mayitiro loguqula izenzo abhalwe ngekhala ebomvu and lo MDCT wethu ubhalwe ngekhala ebomvu. Lokhu sakwenza ngamasibomu ukwenzela ukuthi sikwazi ukuthi abantu bakwazi ukudistinguisha ukuhlukanisa phakathi kwelwethu Paulo Paulo lwalaba abanye ma ukuthi labo bazofuna ukuthi basebenzise u-MDCT njengoba ushilo ukuthi inkundla ayikatsho ukuthi onguyena okumele asebenzise ibizo elithi MDCT ngubani phakathi kwethu esikhokhelwa ngunkosazana uKhuphe lalaba abakhokhelwa nguChamisa.
Abantu abangakwazi ukwehlukanisa kuhle ikakhulu abangafundanga bazabakwazi njani ikakhulu nxa kuyikuthi bavele bevotela i-MDC? Bazabakwazi njani nxa sebebona impawu ezimbili ezifanayo?
Ngeqinisweni thina esikwenzayo ukuthi sikampena on the ground sifundisa abantu mayelana lokuthi uphawu lwethu njalo uma besiyavota ukuthi bavota kanjani. Ngiyazi ukubana asisoze sikwanise ukuthi sithinte wonke umuntu jikelele kodwa ama-campaign material ethu lama-poster esilawo ayatshengisa sobala umehluko phakathi kophawu lwethu lalolo olwelinye iqembu likaChamisa. Masambeni ngobuningi bethu njengoba sa-register siyovotela uDr. Khuphe njalo futhi sivotele lama-member of parliament awe-MDCT ka-Dr. Khuphe.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe khonapha eMelika. A Amanye amalunga ebandla lezano PF lawe MDC anqotshwe kuma primaries eMathebeleland South athi azabhalisa emthethwandaba wenomination court kusasa ukuze ancintise kukhetho ezimele. Kubika uAlbert Ncube.
Labo asebethethe inyathelo lokuthi sebengena kukhetho bezimele bathi kabayithanda indlela amabandla abo aphathe ngayo ukhetho lwama-primaries. Umnumzana Buthelezi Mkhwananzi waba yilo lodwa ilunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Watchman Ncube elanqoba ukhetho lwamakhansila eGwanda ngomnyaka ka-2013 njengoba isikhulumeli saleli bandla ezansi emandebeleni. Uthe besekhangelele ukuthi amele leli bandla kukhetho lwamalungu edale lephalamende lonyaka, kodwa uthi inkokheli ze-MDC zikhethe umnumzana Patrick Dube okwaphuma kuleli bandla ukuba amele umanyano we-MDC Alliance eGwanda Central osekudala ukuthi athiyane laleli bandla.
Akula nyanga ezintathu noma ezimbili phendukile, kodwa irewardiwe ngokuthi ibe yiyo emela i-MDC Alliance njenge-candidate for iGwanda Central. Lokhu amvumelani lakho as a matter of principle.
Bubikwa njalo kulokungazwanani phakathi kwamalunga awe-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye le-MDC kaNcube lapho kubangwa izihlalo zekhansili. Isikhulumeli sebandla le-MDCT kaChamisa ezansi emandebeleni umnumzana Ekhemoyo ududubo olukhona yokuthi abanye abafuna ukuncintisa kukhetho abalasekelo.
Uyabe nguye yedwa endaweni yona leyo athi yena mina hayi yimi engifuna ukuma lapha, yena enguye yedwa. Kusuke kube nzima ukuthi nxa enguye yedwa uzaxhaswa ngabobani, ngoba i-alliance ibisikhangele ukuthi the most popular person nguye omele anjani akhonteste laphana, ngoba isizathu se-alliance yikuthi sibe lamandla amaningi sikwanise ukuthi sinqobe.
Izinto zimi manzonzo lakubandla lezano PF lapho kubikwa ukuxotshwa labo abanqoba kukhetho lwama-primaries. Amabizo amakhosikazi uTambuzani Mohadi kanye lo-Alma Mkhwebu abanqoba ukhetho lwama-primary ukuze bamele izano PF edale lesenate ayesulwe kwafake likamgcinisihlalo waleli bandla uRabelang Tshweni lonkosazana Reni Kibi abanqotshwayo. Ngokufanayo umnumzana Bednico Ncube uzangena endaweni kaOmphile Marupi yena owaliswe ileli bandla ukuncintisa. Abanye abanqotshwayo asebephiwe isikhundla babalisa umnumzana Malaki Nkomo okubikwa ezamela leli bandla edale le-Provincial Council. Unkosazana Tracy Smith lilunga lezanu PF elancintisa ukhetho lwamakhansila. Lobanje sithi wanqoba unkosazana Smith wavuka esizwa kuthiwa senqotshiwe, kungakho uthi usezangena kukhetho njengelungu elizimele lodwa.
Angeke ngibe part of iparty ethi uma omunye ewinile kusasa sowuvota kasawina sokungumfaka omunye umuntu. Izanu PF imele ilungisa ihouse yayo.
Idale lokwamukela amaphepha laba abazancintisa kukhetho ele-nomination court lizahlala ngolwesine, njalo mahungahunga athi baningi asebethethe inyathelo lokungena kukhetho njengamalungu azimeleyo. Konke lokhu kuzavela mgceke ngolwesine. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Iziphathamandla zekomishini ebona ngezokhetho zibikwa zifuna indingeko ezingekho emthethweni kumalunga amabandla aphikisayo afuna ukungena kukhetho eNkayi. Kodwa amalunga ezanu-PF abikwa ezenzela yasantando. Umkhokeli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi amalunga ebandla lakhe afuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amakhansila athwaliswe nzima iziphathamandla lezi.
Amakhandidate ethu abesele 2 days eSenkayi Center ezama ukuregister lezekhi ukuthi lawo bekwanise ukustenda kuma-elections azayo, njengoba nje mhla ka-14 kuyi-closing date ye-nominations court. Amakhandidate ethu wonke abeyalelwe izekhi ukuthi bengaregisti, ikakhulu labo okuthiwa balezikwelede ku-council. Bebengalelanga-ke amakhandidate e-MRP kuphela ngokuzwa kwethu, sizwa kuthiwa labe-NDC bebephenduliwe, kodwa isimanga abe be ZANU PF bebe register. Kusenjalo ke ama candidates wethu angama MP awenkayi for both Nkayi North le South kunye lo candidate webubi ku awa kuhola nje lidlulileyo sebevela ezekhi yakobulawayo uya addressa le indaba abakobulawayo bahle bafonela abenkayi banika instruction yokuthi abaqhubekele phambili ba register laba bantu izekhi ingena njani enhlelweni zokuthi abantu ababhadalanga ama council ama councils
bona abebandla lenu kade sebeyalelwe bangani
ngokuzwa kwami angikabi le information egcweleyo kodwa ngokuzwa kwami bebesedlula i-5
kusenkayi kuphela yini elibe lodubo lolu kumbe zikhona ezinye izigaba
kwakathesi kusenkayi kuphela esizwe lolu dubo kodwa olunye udubo besiluzwe futhi kwabasetsholotho esatshelwa khona izekhu ukuthi ama-candidates kumele aphathe ibhethi encane loba ibhethi enkulu akulandaba ukuthi incane loba inkulu kodwa etsholotho sizwe kuthiwa bathi bona kufunakala ibeth end encane kayivumakali engize ngathi namhlanje kuseni ngafonela futhi ezekhi lapha kobulawayo ngakhuluma lomkhulu wezekhi u-Innocent Ncube wakonfirm ukuthi bona njengezekhi abalawuli ukuthi ibeth encane kumbene ende yiyo efunakalayo ngoba lokho ngumsebenzi ka-registrar bona okwabo ukuthi umuntu aphathe ibeth kungalandaba ukuthi ibeth leyo ngencane kumbene ngenkulu so etsholotho sithole i-report yokuthi ama-candidates ethu abengani abhekana lohlupho lokuthi itsholotho zekhi office ithi ifuna ibeth certificate end encane ngabayamukela
manje banengi okunganani abazancintisa ikakhulu sikhangela ukubana umthethwandaba we-nominations court usuzahlala
kuzima kakhulu baba esikubonayo ukuthi uhlelo lolu izekhi layo uhulumende ngicabanga ukuthi mina bebengakabi ready for ukhetho bapho ngusuka batatazela benza izinto esicabanga ukuthi mhlawumbe ngelanga le-nominations yangikhona kungaba le chaos izinto eziningi zingekho in order namhlanje bengixoxa labantu besezekhi kobulawayo besithi ezinye izinto ngikhona zibuya zivele eHarare okugoqela amakhompyutha mhlawumbe lenye imaterial okutshengisela sobala ukuthi kambe namhlanje njengoba kunamhlanje ilanga eliseleyo kuphela ngelakusasa nxa into lezi kumele zidlule ziye kuma-centers asemaphandleni kutho ukuthi kuseselohlupho lokuthi abantu bangagcina besenza izinto zangikhona sokugijinywa abanye abantu baphendukiswe ngoba izinto zabo zingekho in order
Umnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Umanyano wabazancitisa kukhetho bezimele owe People's Own Voice uthi ukhathazekile kakhulu ngokusilela kwabesifazana abancitisayo kukhetho. Kuviga uMavis Gama.
Iningi lamalunga afuna ukuncintisa ngaphansi kumanyano wophovo bathi bekungaba kuhle ngabe abesifazane basukumela phezulu ukuncintisa kulolu khetho. Bangene kukhansili ukulungisisa udubo osolibhahile elizweni omanisipala besehluleka ukuhambisa kuhle umsebenzi wokulondoloza amadolobho kuhle ilizwe lonke omunye wabatshengise lokhu kukhathazeka kungofuna ukuncintisa kuward 7 emzini we-Avondale eHarare unkosikazi Duduzile Nyirongo yena ulandisa ngezinye zezizathu ezenza abesifazane besabele khatshana
indaba yokuthi abanye umuntu yabe le ndoda yakhe indoda yakhe yabe imiyalela ukuthi ungayenzi isidodana lezo and then again I think futhi abafazi bahlala bebona ukwenzakalayo kubafazi abakhona kupolitics futhi abafazi bahlala befakwa eceleni abaphakamiswa kakhulu so babe sengcono ngizigcinela imuli yami ngizigcinela abantwana bami ngabe ngenzela i-violence yabe ngisenzela izinto eziningi sasilo msebenzi wokuthi si-uplift abafazi ukuthi bebuye ngabafazi bakhona bebengafuni ukubuya
Uqhubeka elandisa ngokumenze waphatheka ukhetho lokudinga ukuba ngukansila.
Kade kulomunye ademele buye. Wasesithi kimi kulast minute, ngiyabona wayesekhumele indoda yakhe. Indoda yakhe yasesithi akuyenzi. Kodwa yena wayefuna sibili ukuthi abuye. And then again, kodwa engikwenzileyo mina, ngizaba yi-role model kubafazi. Another reason I'm running for office ukuthi ngifuna ukuthi ngibe yi-role model. Ukuthi nxa abantu bengikhangele ukuthi, kodwa kulomunye umfazi. Ole ndoda olabantwana okwenzileyo so lami ngiyakwanisa ukuthi ngenzeni yingi ngikwenze so saselomsebenzi kodwa I hope ukuthi kuzalunga
okusekelwe ngumnumzana Mishek Juwawo wasethafara ofuna ukuncintisa kukhetho emele uward 20 emzini munye lapho azalelwa wakhulela khona Okudanisayo uJuwawo uthi yikubona izalukazi emzini ahlala kiwo zidubeka ukudinga amanzi kodwa nxa sekusiza kwezokungena ezikhundleni kungabe silisa njengaye abenza lokho.
Akula amanzi aphumayo, abantu bathatha amanzi abo ezibholana nje. Aba abantu bayaphila nzima, so ngikho ngithi abantu betafara bangivotele ngoba ngifuna ukuthi ngibancedise ukuthi silungise ihlupho lamanzi.
Abazoncintisa kukhetho lwamakhansila laba bathi kuqakathekile ukuba baphatheke labo kunhlelo zelizwe abesifazane okubalisa olokuqhutshwa kokhetho nxa befuna ukuba ibe khona inguquko oqobo elizweni esizabona. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa izolo ukhethe ingcwethi kwezombusazwe esivame ukukhuluma layo khonapha kuStudio 7 uDokotela Nkululeko Sibanda ukuthi abe yisikhulumeli sakhe. USibanda ufundisa njalo ezombusazwe ekolishini leHuddersfield kwelePhilithane. Umnumzana Chamisa ukhethe njalo umnumzana Jameson Timba ukuthi aphathe uhlelo lwakhe lokuncintisa kukhetho. UGibbs Dube uxoxele uSibanda waqala ngokumbuza ukuthi siqakatheke kanganani isikhundla asesiphethe.
Lesi sikhundla siqakatheke kakhulu ekuthini silungiselele ukhetho luka-2018 njalo sincedise upresident uChamisa ukuthi uhlelo lwakhe lwaziwe ngabantu beZimbabwe ngendlela eqakileyo. Njalo sibe lokhu sisebenza nzima ukuthi ngesikhathi nesikhathi siphumise i-information entshe ebantwini ukuthi upresident ucabanga ukuthi nokuthi ukhetho lolu olulandelayo esilusebenzelayo lukhetho oluqakatheke kakhulu olulingana kumbe lwedlula kancane ukhetho luka-1980 ngezindlela eziningi ezijiyeneyo ezifana nokuthi ngalesi sikhathi yisikhathi sokuqala kuzwekazi le-Afrika ukuthi kube nomuntu okhankasela ukukhokhela ilizwe oleminyaka emincane kodwa ololwazi olokuhlakanipha otshengisa ukuthi yena ungumuntu ocabanga njengomuntu omdala ukwedlula abadala bakhona. UPresident Chamisa uphose afanane nabo President Obama, uphose afanane nabo President Macron abe-France ngendlela yokukhalipha nangendlela futhi eyeminyaka ukuthi wabona amazwe la aphumeleleyo aphumelele ngendlela yokuthi kwake ukhethe lawo abantu abatsha abaqinileyo njalo abaziyo ukuthi ilizwe lifuna ukusetshenzwa ngendlela enjani.
Yes, ngathi-ke umnumzana Chamisa silomu umetheni angathi ukuphethe sibili khonamba okuyanceda uZulu.
UMnumzana Chamisa uphethe elinqotho kweleZimbabwe ngeviki endlulileyo uphumise uhlelo lwakhe olukhangela iy'ngaja eziningi zezisilo zabantu oluzantshintsha indlela abantu abathola ngayo sithi ezempilakahle. UPresident Chamisa njalo ngumuntu ololwazi ngezedemokhrasi ukuthi hhayi akusoze kube lokudlwangudlwangu kuleli lizwe, ngumuntu okhaliphileyo onobudlelwano obukhulu namanye amazwe njalo umuntu ongela sici ongazange akabulala abantu. Ungakhangela abantu abakhala ngendaba yegugura hundi, uPresident Chamisa uthi uyakwazi ukuthi uzayisebenzisa njani, uyakhulumisana nabantu.
Yes, ngathi-ke okwamaphepha okumele angene nomination court sokulungisiwe yini?
Abantu beZimbabwe kufanele bathokoze kakhulu namhlanje ngokuthi uPresident Chamisa utshone elungisa kusukela izolo amaphepha akhe, wawakhangelisisa wonke, wawafaka alungela, amelele ukuthi ahanjiswe ku-nomination court. Ngakho ngiyatsho ukuthi hayi, ngibona abantu bezwe leZimbabwe sokumele bathokoze ngalokho ukuthi bazi ukuthi uPresident Chamisa uzabe engomunye wabancintisayo kukhetho oluzayo.
Kodwa likwenze lokhu lingela voters roll, so kutshoni-ke khonokho baba Sibanda?
Kube nzima kakhulu ngoba kade silwisa nalezek sithi umthetho weleZimbabwe uqakathekisa khonokho ukuthi amabandla aphikisayo labantu uZulu weZimbabwe kumele athole i-voters roll ngesikhathi sokusiywa ku-nomination court. Kumele sesikhangelele sabona ukuthi amabizo ethu akhona, sabuye sayicubungula sabona ukuthi abantu bonke abala amabizo alapho ngabantu abalilungelo lokuvota, ngabantu abaphilayo, ngabantu abazakalayo. IZEC iyalile ukuthi kwenziwe lokhu. Siyamangala ukuthi khathi IZEC okwenziyala ukuthi kwenziwe lokhu yikuyini, njalo sizala lokhu ikhuthaza ukuthi ngayilungise lolu daba. Ziningi iy'ndaba ezingalungiswanga IZEC nanxa silungiselela ukhetho esicaba ukuthi kufanele uPresident Chamisa uthi kufanele zilungiswe nxa ukhetho loluza fanele luphumise uhulumende ongathembakala ebantwini njalo ongasoze alethe ukuhlupheka ebantwini.
Udokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7.
Lo ngumbiko oveza imibono kahulumende welizwe leMelika. Mhla ka 27 ngoNhlolanja ngomnyaka ka 2014 amabutho avela kwele Russia ayegqoke izembatho zempini njalo egodle imibhobho eyesabekayo angena elizweni leUkraine endaweni ebizwa ngokuthi iCrimean Peninsula. Ibutho leli lahluthuna intambo zombuso okuqela idale leSupreme Council of Crimea. Lokhu kwalandelwa yikugcotshwa kwabantu abayizikhothamade zelizwe leRussia. Konke lokhu kwenziwa ngendlela engekho emthethweni. Unkosikazi Nikki Haley, omele ilizwe leMelika kunhlanganiso yamazwe wonke emhlaba jikelele e-United Nations, utshele umhlangano we-United Nations Security Council ukuthi akuqondanga okwenziwa lilizwe leRussia e-Crimean Peninsula. UHaley uthi iRussia isixabanise abantu okumangalisayo kwele Crimea lapho kulabantu abangasatholi khona ukudla ngemfanelo lokunye okufanayo. Ukulwa phakathi kwebutho leRussia lamabutho kahulumende wasuswa embusweni kuqhubekela phambili endaweni eziningi ezigoqela isabelo seDonbas. Loba nje eleRussia liphika ukuthi libasela impi le, kusobala ukuthi impi le yaqaliswa yiRussia elokhu ikhuthaza ukuthi kube lokulwisana endaweni ezijiyeneyo. Amalecatsha asempumalanga kwele Ukraine abikela konke akwenzayo kweRussia njalo ilizwe leRussia yilo elidingela amalecatsha la izikhali lokunye okufanayo. Izimota ezithwala imibhobho emikhulu evela kweleRussia yiyo esetshenziswa eCrimean Peninsula. UHaley uthi ilizwe leRussia lingalungisa konke lokhu ngokuvuma ukuthi lizibasela impi le. Izijeziso zenoto ezafakelwa ilizwe leli kazisuze zisuswe nxa iRussia ingaphumanga elizweni lelo. Ilizwe leRussia lephula imithetho ebona ngokudlelana kwamanye amazwe lize liyengena kwele Crimea. Lo bekungumbiko oveza imibono ikahulumende welizwe leMelika.
Abadala bathi ubukhosi ngamazolo. Babuye njalo bathi okungapheliyo kuyahlola. Le into engafakazwa indodana kankosikazi Grace Mgabe umnumzana Russell Goreraza yena obesaziwa njengesipantsha ngesikhathi uMgabe esabusa. Kodwa kathesi usexutshwa endlini abehlala kiyo eHarare ngoba engasenelisi ukuhlawula imali ye-rent. UGoreraza ubikwa elesikwelete esingena ku-$65,000. Kwezemidlalo ngamafitshane, imidlalo ye-FIFA Soccer World Cup yaqala kusasa kwele Russia ngomdlalo ophakathi kwele Russia lele Saudi Arabia. Amaqembu omabili akusibaya sakuqala esika Group A lele Egypt kanye le Uruguay zona ezizangqikilana ngolwesihlanu. Ngelanga elifanayo iMorocco izadlala le Iran kuthi iPortugal idibane le Spain.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejili.
Isalabuche,
Sibona Momo,
Inzisa kuphela iqembu letangaphasi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje olwendaba zekuseni, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-nomination court uzahlala kusasa ubhalisa abantu abazancintisa kukhetho. Amanye amalunga ebandla leZANU-PF lawo MDC anqotshe kuma-primaries athi lawo azabhalisa encintise ezimele. Indodana kankosikazi Grace Mgabe isixutshwa esilotsheni ngoba kayisenelisi ukuhlawula irent. Kwanele Mthwakazi, sidibaneni kweza kusihlwa olivalelisayo nguNtungamilinkomo.